indodakazi kamuyi unkosikazi Sifiso Akbeth Walker uthi uyise ubhubhele emzini wakhe eseBabs ngoba ubesehlala engongena ephuma esibhedlela lapho eliswana lemvukuzane kodwa umkhuhlane oyiwo omthetheyo sibili yisihlabo. Uchaze uyise njengomuntu obelothando lobuntu njalo ehlonipha abanye.
Sihlatshwa yisihlabo okuthiwa isithiwa yi-pneumonia. Ngiyabona yipho sibili umkhuhlane esingathi yiwombuleleyo loba kusaziwa ukuthi ube ne-cancer for engxenye iminyaka engu-8 oso but okumbuleleyo ekugcineni isisihlabo. Ubhubhe namhla mhla ka-29 May ngo-2 ekuseni emzini wami e-Surfups. Okwakathesi akukabi namalungiselelo engxenye yekusasa singabe sesikwazi but okwakathesi hayi akulalutho olulungisiweyo.
Ilunga le-Central Committee kuZANU-P F umnumzana Richard Ndlovu uthi akathandabuzi ubuqhawe bukamuyi ngoba ubemi eqotho sikhathi sonke.
Ndlovu has held several positions in the party.
UNdlovu ubele izikhundla eziningi ephathini lakuZANU-P F. Ngeke ngiziqambe zonke, ziningi kazange aguquke kumbe adonse inyawo. Uqhubeke ekubandla kuze kube namhlanje. Angeke ngakukhuluma ngobuqhawe bakhe, kodwa inkokheli izahlangana kusasa eGwanda mayelana lobuqhawe bakhe. Kodwa angibuthandabuzi njalo akula muntu ongabuthandabuza uNdlovu liqhawe.
Isikhulumi sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe bakhala labakwaNdlovu njalo ubuqhawe bakhe abuthandabuzwa noma nje ibandla elibusayo belingasamnaki njengabo bonke abalwa impi bekubutho leZipra.
Liqhawe elingathandabuzwayo njalo elingadingeli ukuhlala phansi ukuba bugutshe ekhaya njengoba wayekhokhela izaphu isadingelizwe isikhathi sicabanga ukuthi siphume ku-unit accordion wasale kuphumala kuzani. Kodwa silusizi nje ukusala kwakhe simbone sengasamnaki esegula ngesikhathi sakhe sokugcina. Okwenza sizibuze kubana inkululeko bani le engananzi abantu masikhangela ikakhulu abantu bezibrande zapho. Uhulumende okhona kade siyakala sikhathi labo njalo kabananzi esikhathini sobunzima njengoba kukuchekayo labaningi abaningi esibabonayo behawula behlupheka.
Umnumzana Mbonisi Gumbo isikhulumi se-MRP laye uvumelane loMaphosa ethi umuyi ngomunye wabantu abahloniphekayo ethi bayadana ngesiphatho esiphiwa amalunga ezipha lezaphu abayabe bekuZANU-P F.
Umphathi wesibonelo uma sikhangele ngokwelevel yakhe ekukhululeni ilizwe leli siyadana kakhulu isiphatho esiphiwa amalunga ezaphu lezipha.
Umoyi uthiye umkakhe unkosikazi Sithokozile Ndlovu lamadodakazi amabili. Abantu babuthene emzini wakhe ku-5649 eluveve 4 wobulawayo. UKhuchekhaya wayengumsekeli kamgcinisihlalo wezaphu. Ngemva kwesivumelano sokumanyanisa izaphu leZANU ese-Unity Accord wakhethwa ukuba lilunga ledale le-Politburo leZANU-P F. Nguye njalo owaba ngumeya wakuqala wakobulawayo ilizwe lisanda kuthola uZibuse kusukela ngomnyaka ka-1981 kusiya ku-1985. Waba lilunga ledale lephalamende le-insiza kusukela ngo-1985 kusiya kumnyaka ka-2000. Ngemva kwalokho ube ngusenetha we-insiza. Waba ngumsekeli wesikhulumi sedale lephalamende. Waba umsekeli njalo kamongameli we-Senate. Ngesikhathi iZimbabwe ilela uZibuse, uKhuchekhaya waboshwa ngo-1965 wayahlala entilongweni eGonakudzingwa. Waphinda waboshwa njalo ngo-1973 wayahlala eWawa. Ngomnyaka ka-1977 wasuka wayafundela ezempi kweleZambia. Iningi labantu lithi lilahlekelwe ngempela. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingunompumelelo moyo.